Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, ngesikakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kutelevision bahle vele bayilandele, ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakukhona kulutshwana, kumelelwa ke imitshato. Abajabulanga njengabantu baseSouth Africa lapho kulento yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi ke le ndawo lezokuzilibazisa ezithi ngama-night clubs lalawo amabhawu okuphuzwa khona, yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Kukanti abeZimbabwe kakula. Njalo ke labo ke omabonakude baningi eSouth Africa babona ke lokho okuthiwa ngo-DST TV babone-ke singathi imisakazo eminingi ningi etshiyeneyo ibasakazela, bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa lamasiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela, bacabanga ukuthenga impupu lokuthi uyalala edleni umuntu-ke. Isikhathi senjabulo kasikho eZimbabwe. Kukanti lezomculo emculo yangikhona bayibona kumabonakude, le misakazo emlutshwana, yikho ungakuboni konke lokhu esithi ngama-challenges laba. Akulavula igedi ungayezwa seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kukanti kona ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ningakukhuluma lokhu efuna ukukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo, indaba zokulibazisana, indaba zokujayiva ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke yilaba ama-actors. Hhayi, isiphiwo banaso ama-South Africans, singatshela namanga. Njalo le mzimba baphiwe badlala kamnandi, kutsho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokhuyana. Akula nketha bechabi, akula badlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ubulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi, kukalutshwa luthola behlulukelwe, ngabantu abathanda ukuzijabulela. Njengoba lempilo ende kukanti-ke lakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi abantu kabajabulanga le msakazo ngoba mningi laba indawo zokuzilibazisa zibe ziningi. Mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokho okwenziwa njengalabo kovula igedi laboJerusalem, ziyaqhubela phambili. Yikuthi ingoma zama-South Africans bakhangele okwenzakala ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kwakithi singathi ngesilungu lokho kuthiwa rigid, sifuna ukudinga ingoma okuthiwa ngeyothando, sifuna ukudinga ingoma okuthiwa ngeyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukelwe.